Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 9 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo zakobulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokuthengisela ngozibandlela zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa nje sezisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC eMathebelele North namuhla liza kwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancikisa kuCongress yaleli bandla. Silembono yenu njalo balaleli elisithumela yona nge-WhatsApp ulikhuluma ngezinto ezitshiyeneyo ezilithintayo empilweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo zakobulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela, abantu besola ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa izisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Uhulumende wathembisa ukuphathisa abanikazi balezi zitolo ngemali. Ustanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Rita Ndlovu, yena oyisiphathamandla sebandla le-MDC. UmaNdlovu uhlala enkulumane okungelinye lamalokishi lapho okwaqekezwa khona izitolo eziningi.
Ezininzi zakhona sezisebenza kodwa zisebenza zingagcwalangi izitolo zakhona izilini. Yathi okwethu zonke zavula bhathi. Kule chokti zanyo njingani mwa unala kakhulu kule kote ya gani hawa nila kwa chokti zanyo kwa mwale nchala kwa sebeza kwa alama shayo
kwa abantu sebe tembele kuzo lezi stolo kuti iba atola kwa bakufuna
ye noba nye kwa kwa langa laiki mcv kota ezi yuzi bezi kona kona leke lezi kwa lisa mbisa la mbisa kuti zelati hizi lizi stolo zikona kula wati la wala wate panda zilele kuti hizi stolo zingafalo wabufa isi babisi zbota za mbateni kota awuzanye kube mbudeni ya gaku kuleta umbele hizi stolo zingazanye zibiti hizi stolo za luta yoze malu mitu
Mkulumani abalande libenu leza kamizi nje inenge labo chwayo umumo sunjani
abanye lokho bebevalile abanye baphuka njani anjiwa kwazisa abantu vele bangethusilwa abantu bezimbabwe sebethuba bangethusilwa vele bayachazana bethu bangiyenze lokhu abanye baphuka bakhona sasibabona abanye njalo lokho bevalile bakhona abalutshwana abalokhu bevalile akwazihlakuqalabo abengakanani but abaningi sebaphuka khonokho ukuthi vele ezimbabwe anto esiphilayo uyakwazi ukuthi kuphilwa njani la akulanto valela abuyelayo siyaphila njengosukwini ukuthi vele ukuthi impilo kuthiwa nasho kulefeyili yakithi suffers nothing selowelife kuzima okokuthi vele uyasela ukuthi uqalisela ngaphi ukuthi kuphela sesajayele ukuhlala edukeni kodwa kunzima akunamali akunanto ekhona igaventi yakhona icacile ukuthi thini uyezwa kuthiwa kuphela ekuthiwa imali zenezo esizithathele ama-taxi zingana-introduswa kuminister we-finance but ukuthi kwenzakala leli zeni asazumi ukhona okuzazela kodwa amboni.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla leMDC yamathebelele North namuhla lizakwenza umhlangano walo ukukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla ngenyanga ezayo. Izigaba zaleli bandla esezenze okufanayo ngesemathebelele South leseMelika. Izigaba zombili zikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe nguye oncintisa esikhundleni akuso alubana kuthe kwaba khona oncintisana laye. Umnumzana Douglas Monzora yena obikwa elesifiso sokuncintisana loChamisa kakatholi isigaba esimkhethileyo. Umthetho webandla uthi ukuze umuntu ancintise kuCongress kumele akhethwe izigaba. Ukuxokozela ukukhona kweMDC sokuthiye uZulu elembono etshiyeneyo ngaleli bandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kungathulo kubhidlizeka kwemthetho ngoba ama-sections akhona kulowu xabana okuthize. Siyacabanga into engxenye akusuze kube le ngozi abantu sebetshana. Kodwa iqembu lakhona likhanya alikaguquki indlela elani yokuthi abantu bekhethana kwenziwe uthando abantu bezwisisana. Ukuxabana kwakhona kungathi kunenganyana.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile, iParty of Excellence ngesilungu? Kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje kodwa asazi, siyabe siwazi phela ukuthi nxa abantu bekhangelelile ukhetho singathi khona u-2023 sibezibona ngathi banganqoba iZANU-PF. Bayebe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilomhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balomhawu. Kabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la yangena emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi muningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka wenze lutho batshengisele bona ukuthi baliqembu elizwisisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungayiqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazi phela ukuthi vele liqembu elivele lifuna ukuthi belibe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotwe. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoyitshile ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uchithi bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuchabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenala kwezana iZANU-PF kungengezelela ukuphambaniseka khona. Kodwa vele bazicalele kodwa baqala bodwa nje inkinga zakhona. Awukungenela kwezana-PF asonto esingathi khona engenza ukuthi kuhle kubhidlizeke.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhulume ngaphandle anje sebelathi silalele bekhuluma. Kuxabana nje lokhana okwezikhundla, kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezaphela ngaphandle kokuba nxa bona abazele betshengisela ukuthi babayenze ukuthi kube le nkinga. Ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe kuyabe sesenza elithiwa yini. Awukhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lwelu seluphelile kuzaba le mizamo lendlela zokuthi abanqotshiwe lawe bazwisise ukuthi isiko sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe, yalokhu akwaliyo. Kodwa ukubhelizeka kweqembu leli angikholi ukuthi kuzakwenzekala.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo, alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yini lokho?
Angiye ngivumelana lakho ngoba siyazi ukuthi uCongress nangokwakhe indlela yokulungisisa iqembu kwenzela ukuthi liqwanise ukuthi nxa ukhetho selisiza ngo-2033 ama-structures akhona emikahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelana lakho ngoba ukulungisela uCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phosisa nje.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loChris Kande weStudio 7 eseHarare. MC says paper. sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka sechotoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo yezinto mahlayana kungela sidingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umbukiso walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wakwele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Umbukiso lo uza kwenziwa mhla ka 26 kwaBulawayo. Singene kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabanani basakazi. Hey Dube, hawe yasikhohlwa baba. Odobhi uhlile kuzeni zenu emafoni ethu. Eh, lenxa singaze sithi sicela ukungena odobhi. Mintshiseka ngalolu daba kakhulu kabi. Ikho nililandelisela nje u-audio yami ukuthi naso kuyibali. Udaba lokukhula undiwa. Lilo Rwanda kalufani icho ngoba ogagamile abo ngababe bulawa basebenqoba abababulalayo yikho kwaba loxolo pho thina umehluko ukuthi ababulali yibo abawinayo yibo abanqobayo iku ground engaphasi kwamgabe nangakwa Perence Shiri yena lo kade hambili u vice president yiba babulala abakhulu ababekhokhela into le besebenzisa amaseyuli ku-ground bebabulala besibelala amandebeli. Ikho kunzima ukuthi ungalufananisa kumbe kungaba lokuxolisana. Umzili ubelieve kalukuthi ukuthi luma umlomo njani uyehluleka uyayangisa ngoba kuza aza tshingelela ngamashona ngoba bafuna ukwazi ukuthi nxa esithi umgabe ungababulala abantu umgabe ukhona kathesi umgabe uthe bemkhipha ubesaqinile esakhuluma esathini wayekile kwaze kwafika namhlanje sezeseliphila kulo kodwa nakathi siya emlonyeni yakhuluma kungani angahlaliswa phansi beyesaba ukuthi umgabe ngoba umgabe uzafika abatshele ukuthi hayi yini elakwenzayo mina ngangisayina kuphela udaba lolu ngolukamnangakwa labo Perence Shiri labo yiba ababulala abakhulu emandebeleni into ebuhlungu. Bantu bakithi abesindebeleni bayayisa ngoba balilele labantu besitshonini balilele ogawuli laba bangamalele ngoba ukuvika kwakhe sokuze kuzontisa labashona ukuthi uzama ukuvika into engasiyo ngikhohlwa ukuziqamba ngobanganzida ihabron.
Amaflex sonke siyafuna angabe nge-United Nations flex, i-European Union flex, i-African Union flex, noma yona i-flag yethu yeZimbabwe siyayithanda njalo. Ama-political parties flex, kanye lama-football club flex, namanye ama-flex amaningi. Kodwa ke lani sithi, nxa lapho sihamba khona emgwaqweni, ama-flex la angabi ngama-obstruction, kini lina abashayeli kanye labanye abasebenzisa imigwaqo. Sithanda ukuthi silikhuthaze ukuthi lilondoloze izimpilo zenu kanye lempilo ezabanye. Lokhu kuzenza ukuthi siyehlise ingozi ezingabe zitholakala khona emgwaqweni lokubulawa kwabantu okungabe kusenzakala emgwaqweni kanye lokuchaphazeka okungayenzakala iproperty yethu kanye le-economy yethu. Lokhu kuhambelana lalokho esikuthola khona ku-Road Act ekhuluma ngendaba ye-obstruction. Njalo sithi ku-Minister of Transport, ku-Minister of Local Housing and Physical Planning, kanye lo-Minister of Home Affairs, bamele babone ukuthi umthetho lowo uyawungcindezelwa ukuthi ungatholakali usiba khona emgwaqweni, ukuthi ulondoloze izimpilo zethu, lempahla zethu, kanye le-economy yakwethu. Licabange ukuthi siphila kanye emhlabeni, so sithi singafi noma ukuthi sibe yisigoga ngezinye izinto esingakwanisa ukuthi sizinqabele lapho sisebenzisa khona imigwaqo yethu. Amazwi lali wanikwa nguPaul Makiwa unomabhala jikelele weZimbabwe Passengers Association.
Kungabalaleli bethu
vireje dimudenda chonda to inyisenda u yebinga elosulu sonkwa village okwami mina akushiyene lokunye okukhulunywa abanye mina okwami ngikhuluma ngendaba yenjala ende lo munyaka abantu izulu kalinanga abantu beyaphela kakula oluto abazalodopa emasimini akula so abanye sebaqalisile ukulala ikuphela eziko sokulala umangoyi iko ke uhulumende nxa engathathanga amanyathela abantu bayaphela njengelapha esikhona lapha ebhinga elosulu esompwa hayi kuyalanjwa abantu.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Uganda selandule ukuthi isizalwane seMelika ebesithunjiwe kulelo lizwe sikhululwe kulandela ukuhlawulwa kwabathumbi baso. Uthi isizalwane seMelika lesi sikhululwe ngemva kokungenela kwamapolisa. Izizalwane zakwele Afghanistan ebezisilwa empini yakwele Syria zisekela uhulumende wakulelo lizwe seziphindela emakhaya ngobunengi ngoba leyo mpi ikhanya isisiya emaphethelweni. Impi le ibi phakathi kukahulumende kamongameli Bashar al-Assad labahlamuki be-ISIS. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa elakho ukuxotsha ezinye njalo iziphathamandla zogatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu eMelika ngoba esithi kazenzi umsebenzi okhanyayo ekuvimbeni abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Obe ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zasekhaya unkosikazi Christian Nielsen uxotshwe umsebenzi ngempela viki kwathi izolo umkhokheli wogatsha lwabacuphi umnumzana Randolph Ailes laye watshiya umsebenzi. Udaba lwe-immigration ludaba oluhluphayo kakhulu eMelika ngoba umongameli Trump esithi kafuna abakwamanye amazwe baze eMelika ngobunengi. Ngempela viki uTrump uthele eMelika seligcwele. Ngokunjalo kalisafuna abakwamanye amazwe abaza kulo bezodinga ubuphepheli. Ziningi izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezacela ukuba isiphepheli eMelika eseziliminyaka zimelele impendulo. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna. Yena othi gavumelani le ndlela uTrump aphatha ngayo udaba lwe-immigration.
Kuyakumangalisa ukuthi umuntu owangena esitshela ukuthi he's a good negotiator yama-deal uyehlula lokunegotiata i-deal on immigration. Bayenza into zokuyethusela i-Mexico baqalezisenja njalo ngendaba yomduli kathe sebenza njalo futhi ukuyethusela ngendaba ye-immigration and it was the same bedila nge-China on i-trade. Ukuyethusela abanye akusebenzi uphonge ukuyenza i-Mexico ibe belligerent layo and non-cooperative. Indaba ye-immigration ifuna behlale phansi ne-Mexico and discuss ama-causes angikhona and ama-solution ne-Mexico which are collaborative. That is how they will resolve it. And labo internally abala consensus amaphathi yangkhona eMelika on how to deal the immigration lay yenye inkinga yabo. So even engafuna ukuhlala phansi le Mexico nxa ebuya ku-Congress abakwanisi because abala consensus ukuyenza ama-bills edlule through Congress le-Senate with consensus on immigration. So I think bale msebenzi omningi kumele bewuyenze both at home first ukuthi bebe le-consensus on immigration, which I think into engasonzima nxa bengaba le-vision beyekele into zabo zoku-gamesmanship.
Sikhuluma lawe useZimbabwe okwamanje, bathi nabantu ohlangana labo nxa bebona uTrump uphatha udaba lwe-immigration ngendlela aluphatha ngayo.
Ukhala ngathi izinto ziyabhida lapha ekhaya, impilo inzima la, nxa ungena mali yakho asoma few queue lapha ekhaya, abantu abafisela ukuhamba diaspora abaningi ngizabe khuluma ukuthi bayakhangela iCanada ngoba iCanada ngizaifuna ukuthatha abantu abaningi. Is proposing almost 1 million skilled migrants over the next 10 years. Kuyabanye abalokhu besiye eGoli and people are trying sibili ukukhangela ama-professions which are in demand like healthcare ukuthi bezenze more marketable ukuthi beyozama ediaspora.
IMelika basayikhangela yini njengelizwe lakudala lelana elalidume ngokwamukela abakwamanye amazwe ngezandla zombili?
IMelika bayayikhangela kodwa I think not as before. Abantu, I can say there is a cooling of interest in IMelika kodwa bayayikhangela sibili ngoba IMelika iyahlalela ama-opportunities amaningi. Abantu bayazwisisa ukuthi sometimes umsindo okhulumayo nabo Trump is not the same as the actual practice eyokungena nxa sufayela ama-applications akho emthethweni. So i-interest isakhona but kukhanya ngani kulula ukuzama amanye amazwe like uCanada. So that's why ngisingakhuluma labantu ngizwa abaningi bekhuluma ukuthi bazazama uCanada labo Australia kube amazwe lawo alama-programs anika abantu i-permanent resident much faster than i-system yaseMelika.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University. Kuhlandla lokwelula imizimba ekuseni kunjenje sizilibazisa namuhla zihamba lensizwa yenkabazwe ubheka inkosi Ngwenya ocula ekwele South Africa. Sike saba laye uNgwenya ehlelweni kunsukwana ezedluleyo kodwa ngokutsho kwabadala emnandi iyaphindwa.
Ulelizwe
inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelu eMangwandi. Kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni.
Sizobonana labala devasiya kulomhlaba ngenxa yezipho intando kaNkulunkulu ithi qila mzalwane ukholo somandla yena waziyo konke okwenzeka emhlabeni.
Umkhakha womculo wakho lo Ngwenya singathi ngumhlobo bani?
Kule ngoma lezi bengizama ukucreate something like ibeat yami ngibe yimi ngedwa nje. Bengifuna ukungena kakhulu kusiNdebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afropopunyana ne-track ye-1 nje ye-gospel. So kahle kahle yi-mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat leyo engizama ukuyicreate enjanyana.
Ingoma ezikuleli dlalate zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenze mama mntane akala ngenzini insuku zonke ma
tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya?
Ngisasejoveko kwamanje, ngalithola kusazini Sibanda. Inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409, or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi, isikhathi sisavumi jaha lezansi. Ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli?
Kubalaleli bakithi, siyacela please sisapoteni abaculi bakithi, sixhasaneni, sithandazeni futhi, uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheka inkosi Ngwenya ngale ethi yinsumansumane.
Yinsumansumane le ndaba na Ya mesaba yini na lo muntu Uya sabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ave suave siti
Wena Wachiti kazi la bantu Wena
Iti ngave suave siti
Wena Washu umesa bantu Wena
Ave suave siti
Wena Ungumbulali Wena
Akulunganga wakwenzayo
Sikhulume nasitheteni
Akulunganga wakwenzayo
Sikhulume nasitheteni
Chani ulelisi Lipila na babulali Lipila chani ulendao Lipila na bashumezi Ingabebe lisabisa na Lasila kitu utula
Insumansumane ngubheka inkosi Ngwenya idlala inkabazwe egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC yamathebelele North namhla lizakwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla. Lingakhohlwa, zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Litshone kuhle.